bubi kakhulu enkayi ngoba isikhathi eside abantu bebengawunanzeleli ububi kawo ngoba ubungakaze ufike ngendlela ofike ngayo kathesi. Njalo futhi okunzima kakhulu ukuthi ke ufike waqondana ngesikhathi abantu bengikhona beqalisa ukuhlatshwa umuthi we-vaccine. Kuba kubike ngoba abanye kwesinye isikhathi uthi ehlatshiwe uzwe ukuthi wasegula kumbe uzwe ukuthi wasesithile. Yibo ububi obukhona kakhulu obesabisayo ngoba abantu abanye sebeze begcina bengakwazi ukuthi ke bathathe luphi uhlangothi ngothi kumbe kuhle ukuhlaba kumbe kakuhle ukuhlaba ikakhulu abantu abanga lalwazi olugcweleyo ngendlela kumbe ngokufundiswa nge-vaccine. Kubi kakhulu ekhaya, into embi engakaze ibonakale mbani. Abantu bayethuke kakhulu, abantu bayesaba kakhulu. Kodwa ke kungasenani ke kukhanya ke ama-mask nxa usithi uyakhangela ke sebesiba baningi ke abawagqokayo. Njalo le mbuthano ekade siba khona iya isiba mlutshwana ngoba abanye sebekunanzelile ukuthi ke lowo mkhuhlane utholakala ke ekubuthane.
Bayahlatshwa yini abantu?
Bayahlatshwa abantu, kodwa ke umuthi kaweneli Ntungamili, njoba usazi ukuthi ke iZimbabwe ibike ukuthi ke ithole about 1 million or 2 million doses ezivela eChina. Kazeneli ke ukuthi zihlabe abantu abalinani elingafika isilinganiso esithiwa ke lo ilizwe nelizwe lingahlaba abantu abathile aba over 60% liyabe selanele. Mbonakani ke eZimbabwe okuhlupha kakhulu wona umuthi wangkhona njengelizwe kasilawo wenelayo ukuthi ke uhlabe abantu bonke. Lokho ke sokubangele ukuthi ke lesigabeni senkaye ke ungaze wenela ngemfanelo ukuthi wonke umuntu ofuna ukuhlaba ahlabe. Ngoba sikubona ke kusiba lendwendwe lapho okuyabe kubizwe khona ukuthi abantu bazehlaba. Kuyisitshengiselo sokuthi ke indwendwe lezo zithi ukuthi baningi abafuna ukuhlaba kodwa ke umuthi wakhona mlutshwane.
Kuyini ongakuxwayisa?
Engingakuxwayisa Ntungamili ukuthi ke abantu bangaze bakhangela ukuthi ngoba sokuhlatshwa ke ukuhlatshwa sokusitsho ukuthi khona umkhuhlane usuphelile. Umkhuhlane kawukapheli ngoba ke njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi ke abanye bahlatshiwe kodwa babanjwe umkhuhlane, abanye kwaswelakala inhlanhla badlula. Sokuthi ukuthi ke abantu okuqakathekileyo ukuthi bangaze bathi ngoba sokulomuthi sebesilile. Kufanele baqinise ke izinqumo ezinjengokuthi ke bawageze izandla ngesikhathi sonke, bezigeze izandla ngesepa, njalo bazigeze izandla ke ngamanzi abe egijima ngezindlela babe becengelana esikujayeleyo emakhaya. Njalo ke futhi okuqakatheke kakhulu ukuthi bakwenze ukuthi ke bangaze bahlangana babe baningi endaweni eyodwa, ikakhulu lokhu abakwenza ukuthi bahlangane emakhithini. Kuyabe kufanele bahlangane endaweni evulekileyo ke lapho bayahlalela khona khatshana lakhatshana benze lokhu abakwenzayo. Kuqakathekile ke futhi njalo ukuthi ke labo abanelisayo ukuthi bathole ama-sanitizer bahambe bewathwele ngaso sonke isikhathi. Kodwa engithanda ukuthi ngikutsho kakhulu ebantwini bakithi ukuthi bakithi akelekele ukuthi ke lishiye abakapu. Ngiyambona ke ufica ukuthi kuyathathwa umgqomo nxa abantu bebuthene kufakwe umgqomo laphana lekapu eyodwa, ufica abantu benatha ngekapu yonaleyo emgqonyeni owodwa. Ngicela ke ngiyaxwayisa ukuthi ke okwakathesi abantu bangakwenzi njalo.